Mbona kukuhle kakhulu, though imali yakhona ingayeneli kakhulu as compared to our demand. Isikhangele umnotho welivelisi. Kodwa nxa sikhangele sinyanzela kakhulu, ukukontributha imali eningi kakhulu ngama-individuals abantu. Yibo aba-exceed i-budget kakhulu. Of course, lama-companies, but abantu bakontributha imali eningi kakhulu.
Kodwa singathini nxa sikhangele ukubana abantu abaningi ngabasasebenzi, imali yakhona iyabi ivela?
Abantu bangaba lutshwana abasebenzayo bayabhadala into ezinjengabo pay as you earn. The few employed bangaba yibo babhadalayo ezimali ikakhulu sikhangele ama-civil servants akuyiwo aba-employed kakhulu lamanye ama-companies in general.
Nxa sikhangele lapho okungavela khona imali okufana lama-customs duty lokunye okunjalo, kungakungena yini imali ezwayo khona?
Ngiyasikhangela i-customs duty ibe below i-target. I-target ayibe 94 kodwa yini actually yaba yi-54 ku-third quarter. So kungene imali enrichwane kakhulu. Then ngiyasikhangele i-value-added tax on import, yiyo eqansileyo. Kodwa i-customs, gross customs duty iyehle kakhulu nge-difference esingalithina i-R29 million.
Kodwa nxa sikhangele khona okukwenzakeleyo kuyatshengisa na ukubana umnotho welizwe i-economy ingakhula mbijana njengalokho okwakuthiwe ngumnumzana Chinamasa esethula i-budget?
Okay, ukukhula kwe-economy kudinga indlela eziningi esingalithi ngama-economic aspects. Nxa sikhangele i-revenue le incane for economic development, sikhangele ukuthi eningi yangikhona iya kakhulu ukubhadala ama-salaries esikade nathi i-consumptive budget. So for economic growth kuyakumele kube le capital kumbe economic development that ibe i-finance. Kodwa nxa sikhangele lapha imali eziningi zizabe ukubhadala kakhulu ama-employees e-government. So lamanye kulezinto eziningi kakhulu ezingenza i-economy khule, but i-revenue is only ayisozi influence economic growth, so to say.
Kulabanye njalo abathi ukubuthelela imali kukahulumende i-revenue naleyo kungahambi kahle ngenxa ye-corruption, ukungathembeki. Kungakuliqiniso yini lo?
Yeah, i-corruption I think has been there, not in Zimbabwe only, but even lakwezakwamanye amazwe. Kwa ngiyasikhangela eZimbabwe, kungayenzeka ukuthi abaningi abadikileyi, but ngicabanga ukuthi iZimra ile mizamo ethize iyenzayo ukuthi abantu badikileya kakhulu emabhoda. Labanye nje abafihle kakhulu imnotho yabo engaba engasetshenziswa ukuthi ukhakhulu yethu babhadele imalini kuzima. So i-corruption vele is the enemy of development. So ingaba le role sibili kakhulu.